sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sathelele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 Nhlangula 2023, President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli kwilanga elikhathalelwa kulezisebenzini, kodwa ke sikunanzelela ukuthi si-understood njengezisebenzi, siyalamba imali esiyiholayo elancedo, inflation hayi ama-price akhola zonke insuku. So esikuthiwe ukuthi asicelebrate, kodwa besiyohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba. Sisuka lapha sizimisele ukuthi sikhomfronte ama-powers that be ukuthi at least into yezisebenzi zilungisiswe.
Namhlanje iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day.
Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyatshaywa, sibona izisebenzi ziyalela ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, CTU, usokuthaze izisebenzi ukubana zimanyane ukuze ziphumelele izwi linye. Lapho sikhuluma lomqashi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kanye lesiphatho emsebenzini. LeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha, 63, ebezisesudan, lapho sokuqhamuke khona impi yomndeni. Isibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu, 528. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day loba May Day, lapho uBulawayo wabuthane enkundleni ye-Small City Hall. Izisebenzi zikhala ngokuthi zifuna abaqhatshi ukugoqela uhulumende ukubana abaholise ngedola leMelika. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zithi zinanza ilanga lezisebenzi zingela njabulo, inengi lisithi iholo alisehambelani lendleko zempilo. Umsekelo omkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Union, umnumzana Chipamaunga Runesu, obesembuthanweni wanamhlanje ufakaza ngalokhu.
Thina izisebenzi sifuna ukuhola oyi-US dollars. We the workers of Zimbabwe, we want to earn in US dollars.
Umgcini sihlalo weZCTU Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uvumelane loRunesu ethi ledale lePhalamende sekumele libaphe isihlalo esizabe sikhangela iholo lamalungelo ezisebenzi.
Ilanga leli kwilanga elikhathalelwa kulezisebenzini, kodwa ke sikunanzelela ukuthi si-understood njengezisebenzi, siyalamba imali esiyiholayo elancedo, inflation hayi ama-price akhola zonke insuku. So esikuthiwe ukuthi asicelebrate, kodwa besiyohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba. Sisuka lapha sizimisele ukuthi sikhomfronte ama-powers that be ukuthi at least into yezisebenzi zilungisiswe. Sifuna ukuthi singananzela kule kota yabomama, kule kota yama-youth, kodwa ungananzela i-labour kumbe izisebenzi zithiwe phandle. So lathi sifuna ukungena ukuthi sihambe iPhalamende siyezikhulumela manje, singakhulumela ngabantu. So siyakufuqa ukuthi i-constitution ayamende futhi ifake i-labour phakathi.
Unkosikazi Mazwita Chinyoka omela izisebenzi kugatsha lukahulumende koBulawayo uthi bakhangelele ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kube kulenguquko enkulu kumhlalakahle yezisebenzi.
International Workers Day is a day we raise our flag higher as we take a moment to recognize and celebrate the role of workers in the attainment of an upper middle income society by 2030.
Ushingai Chimara omela iTeachers Union ngobulawayo uthi uhulumende kumele athuthukise iholo labo.
Njengabasebenzi siphakathi kobunzima. Kufanele ukuthi umkhakha sinike imali enjani ezenza ukuthi sikwazi ukuthi sihambe sothenga ukudla sithengele abantwana, sithenge impahla. Lathi lapho sihamba khona sikhanye abantu abanjani abathengise amandla ethu. Kodwa nomkhakha akunanzeleli konke khona.
Umnumzana Mandla Sibanda umabhalane jikelele weCement Lime Allied Workers of Zimbabwe yena ukhala ngenkohlakalo athi isibulele ilizwe.
Ilanga lezisebenzi team yethu ibikhuluma ngokuthi asifuni corruption, asifuni poverty, asifuni ingcindezelo. Yiphi mebesilayo namhlanje? Iholo le-SD yiyo i-major demand esilayo esifisa ukuthi njengoba yonke into esebenza eZimbabwe kuyiyena kwi-USD, sifisa ukuthi isebenze officially zihole i-US dollar.
Usenator Tholakele Khumalo uthi omama bathwele nzima kulezi insuku ngoba abantu abangasebenziyo bakhangelwa ngomama.
Ama-parliamentarian yakufuneka labo balithathe leli langa bayekhuluma ngalo ukuthi izinto eziningi zitshintshe. Abantu bayekele ukulala belambile. Batshele i-social welfare inasa ukuthi iyekele ukunika abantu abadala okuthiwa sebezihlaleli. Anika umuntu 11,000 namuhla uyenzani nga uthe kuthenga izinkwa awubhadali irenti, awuthengi kudla ngaphandle kokuthenga izinkwa ezimbalwa. Imali izinto zonke zikhwelile ziyadura. Kodwa abantu abasebenzela inasa izisebenzi esabhadala kudala ukuthi imali ibe khona yizo ezihola imali eningi.
Ilanga lezisebenzi lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Workers Demand an Inclusive Zimbabwe Free from Poverty, Corruption and Oppression. Inhlanganiso yeZimbabwe Statistical Authority ithi ezweni abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million abalamisebenzi. Embikweni wakhe wokunanza ilanga lezisebenzi, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukuba kuqakathekile ukuba iholo lezisebenzi libe ngelilohlonzi. Okwamanje ezweni izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo bahola iholo ngedola leMelika ihlanyene ledola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unjalo nje umanyano wenhlanganiso zezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zimanyane kuze ziphumele lizwi linye lapho zikhuluma lomqhashi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe ukuphathwa kuhle emsebenzini. Izisebenzi zikhuthazwa njalo ukubana zilwisane lobunzima ezibhekana lawo, ikakhulu kumankampani abadabuka kwele China. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanzwa ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele ele International Workers Day owenzelwe enkundleni yeSivara Sekwa Stadium eHarare. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi lizwe lonke zikhala ngeholo eliphansi kanye langemali yakuleli eqhubeka isiwa isisindo ngesiqubo esikhulu malanga onke. Uphinde wakhuluma ngesiphathwe CV sabanye abaqhathi kuzisebenzi zabo.
Sobala ukuthi indaba yama Chinese investment indaba evuthayo okumangalisayo kuzisebenzi. Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalela ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso yababalisi Amalgamated Raw Teachers Union uMnumzana Themba kuye Moyo.
Lamhlalila ngalezisebenzi umhlaba wonke lapho izisebenzi ezijabula zikhangela esezikwenzile. Ilanga lapho izisebenzi okumele sihlale phansi zikhangele ukuthi sisiya phambili sile mzuzo engalana. Chika kuni naskangeli holo, naskangeli ndaba za upepa M17. Kwa tinezi mbapo ila mshasa sanga na lukuti uhulumende. Usekwenze wabalitala lukuti za M17 zikokane.
Abamabandla pikisayo labo bebekhona emkhosini wanamhlanje owe May Day. Umnumzana Witness Dube webandla le MTCT uthi njengebandla bakhathazekile ngesimo sezisebenzi kuleli.
Sisithi amhlophe zisebenzi ukuthi umhlaba wonke uyalinanzelela namhlanje. Kodwa kwelakithi eZimbabwe njalo sikhala nazo izisebenzi ngoba amaholo abaholayo okokuqala angaphansi kwesilinganiso esingayenza ukuthi umuntu aphile kuhle lemuli yakhe.
Obemele umphathintambo wobona ngezisebenzi umnumzana Phuma Zima, umnumzana Clifford Matorera uthe uhulumende uzimisele kulungisisa izikhalazo zezisebenzi ikakhulu ukuba zithole iholo elingcono.
Commemoration of May Day is a recognition of the workers' key role.
Usuku lwanamhlanje uhulumende uyavuma ukuba izisebenzi zenze umsebenzi omkhulu ukuvuselela ilizwe. Kuza ngesikhathi sibona ukuba nxa kungela zisebenzi imizamo yethu yokuthi ilizwe liphumelele ayifezeki.
Ukusenjalo kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abe-ZCTU beyalele umnumzana Obed Masaraure ukuba akhulume kulomhlangano. Ucine ekhuluma yanxuswanga okwenze kwaba lomsindo esevinja ukukhuluma kodwa uZulu esithi kakhulume. Labo abakade besemhlanganweni lowo baphinde balela umnumzana Clifford Matorere obeyemele uhulumende ukuba akhulume, behlabela bemhoza bethi uhulumende kala ndaba labo. Umkhosi walo nyaka othakazelwa phansi wendima ethi workers demand an inclusive, free from poverty, corruption and oppression Zimbabwe ubuthanise izisebenzi uZulu jikelele. Amabandla ezombusazwe labakade bemele uhulumende.
LeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezulu esithupha 63 ebezisesudan lapho sokuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Kusenjalo abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4599 asebelimele empini le yokulwisana kwamasosha akhokhelwa ngu-General Abdel Fattah al-Burhan labeqembu elikhokhelwa ngu-General Mohamed Hamidan Dagalo ele-Rapid Support Forces. Ababili laba bebethembise ukuhlonipha isinqumo sokumisa ukulwisana okwesikhatshana kusaxoxisanwa lamanye amazwe ngokukhumisana umlotha. Umnumzana Martin Griffiths okuhlanganiso okuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye-United Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief uthi kuyethusa okwenzakala elizweni lelo ngoba impi iqhubekela phambili ivutha. Uthi kumele amazwe wonke azame ukukhulumisana lenkokeli yamacelo omabili alwisanayo ngoba abantu mahlayana abangahlomanga yibo ababulawayo mahlayana kule impi yaseSudan abagoqela izisebenzi zenhlanganiso ezizimeleyo. Ukuze sihlaziye uhlenga kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 abakade beseSudan, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSen Spanda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala ukubonga nje ukuthi bakwanisile ukuphepha ngoba impi engale inzima kakhulu. Ngakho-ke ukuthi uhulumende ukwanise ukubaletha into ebiqakathekile. Isikhathi esiningi impilo yomuntu iyabe isiqakatheke ukwedlula umsebenzi. Ngoba njalo singananzeleli ukuthi impilo esisenzakala ngale Sudan ayisakhethi muntu njalo kayini bekuthathwa ukuthi uzalo mamasinya kodwa nxa sibona ukuthi besiqhubekela phambili ngibona ngani into engcono yona leyenziwe ukuthi abantu basuke babuye ngapha elizweni leZimbabwe.
Ye, nxa sebephendukile sokunje pho imisebenzi bayithola ngaphi?
Hayi, lapha-ke loba namhlanje sithokozelela ilanga labasebenzi, imisebenzi ayikho ngaphi. Kodwa engesizananzelela njalo ukuthi abantu abaningi abasebenza ngale Sudan babe besebenzela inhlanganiso ama-international organization abaningi abakhangele ngakhonokhu ukunika abantu ukudla, ukukhangela endaweni lapho kuyabe kulezimpi khona. Ngakho ngibona ngani ngenye inhlanganiso zabo zingabasuka zibase kwenye indawo. Okungahlupha yilaba kade besebenza besebenzela abanye abantu abakhona ngale, ngibona ngani imisebenzi ngapha, imisebenzi yakhona ayikho.
Siyabona njalo kulaba balisi asebebuyele eZimbabwe, pho-ke ubonani kuyahamba njani khonapho?
Hayi, ngapha kunzima ngaphandle sebequma futhi besiyale kweRwanda lapho kudinga khona abantu laseNgland okungani bebefake ukuthi badinga amatishala adela ngapha eZimbabwe. Engxenye sebengalo ubhekisa khona ngale kodwa nxa kade befundisa besezikolo akunzima ngapha.
Ye, nxa singajula kancane-ke ngempi yonaleyi yomvukela ekwele Sudan, pho lina abafundisi likuphatha njani nxa kunje nxa kule mpi esabekayo kangaka?
Into ethi kuqakathekile ukuthi kukwanise ukuthi kutholakale abantu abangalalelwa zinxa zombili yilaba abalwayo njalo abangalalelwa njalo abangahlonitshwa. Yikho kuyabe sokudingakala ukuthi amabandla angenele khona phansi. Kodwa isikhathi esiningi kuyakumele besebenze le nhlanganiso engxenye esingathi o-United Nations besebenze njalo namazwe lawa athuthukileyo o-America labo-Britane labanye abangakwanisa ukuba esingathi ngesilungu i-economic ne-political muscle eyokuthi bangakwanisa ukubathila izandla labo abalwayo ukwenzela ukuthi bene. Njalo siyakwazi ukuthi leyo engxenye ivele yona insuku isukela ekuthini njengokusilwa amazwe la athuthukileyo elwela izinto ezikhona i-oyili kumbe okunye okukhona ngale eSudan.
Lapho-ke kulapho kuhlupha khona pho kusho ukuthi phela imiseki vele
kunzima kakhulu. Kuyabe sokufunakala sike sabona engxenye iphophu engene kumbe laba benhlanganiso yamabandla bephezulu i-World Council of Churches ibe mbona ngani bangakwanisa ukuthi baxakulule belungisele indaba ngoba already bona babe vele belabafundisi kumbe amabhishophu aseSudan abavele behlonitshwa yilabo abalwayo. Kuba lula-ke ukuthi besebenze nabo ukuxakulula labo abalwayo ngoba thina njenge-Afrika kusifihlela ngemuva kakhulu. Njalo impilo zabantu ziyalahleka kakhulu, kuyaliwa, kuyadilizwa izindlu, kuyadilizwa amadolobho, kuyadilizwa amafektari. Kuzaba nzima ukuthi konke lokhu kulungiswe kutsha.
Umfundisi uSenny Sibanda, ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance limze xoxa lapho loKip Stube weStudio 7 yokoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abaqondisa umsebenzi wamabhanga kwele Melika babika ukubana sebevale ibhanga eleFirst Republic Bank. Kwavunyelwana ukuthi leli bhanga lithengwe yile JP Morgan Chase Bank. Ibhanga leli eleFirst Republic elesindo esibiza amabhiliyoni angamakhulu aphezu kwamabili, $229.1 billion, selili bhanga lesithathu ukuvala phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo kwele Melika. Iziphathamandla zesigabeni eseTexas khonapha eMelika zibika ukubana lokhu zingakamtholi undoda ovuke ubhobha wadubula omakhelwane bakhe abahlanu ngombhobho wohlobo ole-rifle AR-15. Isiphathamandla samapholisa we-FBI uJames Smith utshele umhlangano lentatheli zindaba ngesonto ukubana lokhu bengakatholi ulwazi olupheleleyo ukuthi lundoda ubalekele kuphi. Ngakho-ke balo mvuzo wenkulungwane ezingama-32 $80,000 ongatholwa ngulowo ongabanika ulwazi olungakhokhelela ekuthini abotshwe lundoda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu ukhuthazwa ubana agijimisele esibhedlela ngokuphangisa olunyiweyo inyoka, hatshi ukusebenzisa indlela ezifana lokubopha umzimba kumbe ukusebenzisa imithi yesintu bemotsha isikhathi ngoba kungadala inkinga yokulahlekelwa ngumphefumulo. Intatha izindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi abantu abedlula kunkulungwane eziyisikhombisa balahlekelwa impilo emhlubulweni wangezansi yenkangala yezwekazi le-Afrika, i-Sub-Sahara Africa, minyaka yonke. Ingxathi kudaba lwenyoka ekhokhela inhlanganiso e-Africa Snakebite Institute, umnumzana Johan Morey uthi kuqakathekile ukuthi uZulu enanzelele ukuba ukulunywa okunje kaneninengi kwenzakala ebusuku ukuze enelise ukuzivikela.
Kuphela ukusebenzisa isibane sonke isikhathi, njalo ungabona inyoka cheta emuva amaga amahlanu.
Uthi abantu abathatha amanyathelo ngesiphangiphangi ngemva kokulunywa inyoka ngoba kaneninengi lungekho loncedo lwakuqala i-first aid engenziwa iphathise kusimo esinje.
Into eqakathekileyo yikugijimela isibhedlela esiseduzane, ikakhulu nxa ulunywe libululu, i-boomslang kumbe i-spitting cobra.
Uqhubeka ethi kuvamile ukuba abantu bebophe umzimba ngentambo ebambayo kumbe ukusebenzisa imithi yesintu noma kungela bufakazi obukhomba ukuba lokhu kuyanceda kulokugijimela esibhedlela. Enye njalo ingxathi eleminyaka edlula engamathumi amane isebenza kulo msebenzi umnumzana Ben Vermeulen uthi noma udubo lwenyoka luvamile emaphandleni, lukhona lasemadolobheni okumele abantu bekhaphele.
What's called the snouted cobra, in fact that is found all over Harare.
Inyoka ethiwa yi-snouted cobra, sibe le-black mamba, iginyambila, sibe njalo lebumsla.
Uthe emadolobheni ukulunywa inyoka kuvamanga kangako ngoba ungayitshiya yodwa ingela ngozi kulasemaphandleni. Noma sebebone imihlobo edlula kwengamajumi amabili letshiyangalombili emadolobheni, kodwa phakathi kwazo zonke kule mihlobo emithathu kuphela eyingozi enkulu egoqela i-cobra, i-black mamba lebumslang. Othi ungalunywa ngazo kube ke kungadala ke ingozi enkulu efana lokufa.
Like your cobras and your mambas.
Inhlungu kumbe ivenom yecobra leye black mamba ihlasela i-nervous system. I-tough artery lecobra yona ihlasela inyama lesikhumba somuntu, kanti i-boomslang yona ihlasela igazi ube ususopha ngaphakathi.
Umnumzana Arms esathi olimukisa lokuphathisa abantu kudubo lwenyoka kobulawayo uthi abantu kabaqaphele ngoba inyoka ziyatholakala ke sibili
lasemadolobheni.
Sithola abantu abaningi bedinga uncedo ezindlini, emahofisini, e-sports club, ngitsho laba maphathi ngokungenelwa inyoka.
Ele Zimbabwe lisebenzisa imithi yama antivenom evela kwelezansi ye-Afrika nevela kwelamandiya egoqela owe polyvinol antivenom lowe malevolent antivenom. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization WHO ithi kumhlubu lo wangezansi yenkangala yeSahara iSub-Saharan Africa abantu abafika kusilinganiso sesigidi balunywa ngezinyoka ngomnyaka kanti inkulungwane eziyisikhombisa 7000 kusiyafika kwezingamachumi amabili 20,000 babo begcina belahlekelwa impilo ngomnyaka. Inyoka ezivame ukuhlasela ngolaka zigoqela iBoomslang inhloso, iCobra imvipi, iBlack Mamba, iginyambila lePhafada ibululu phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yentengo yokudla lempahla ezitolo ibikwa iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lezinye imali zakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana iFihlela Ncube.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengethukela, ezinjengamahlamvu etiye, ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku. Lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo. Ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku, abantu abaningi abesenelisa ukudla, abantu abaningi imali kasoze babelayo yokubhadala school fees, lezi zinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu, akulanto elungela abantu lakancane.
Uhulumende uthi yena usezasungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayiso zisebenze la kancane, ayizange yasebenza ayiso zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency. Inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi, laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvula ama-factory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle, kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele zisiya phezulu. Ngakho-ke ukuletha i-currency le eqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe i-industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho lakancane.
Mnumzana iFihlela Ncube yingcwethi ecubungula izombusazwe, limuze khuluma lapho ecingweni loChris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela inkohlakalo eyenzakala eZimbabwe egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga labanye. Sizaphinda sikhangele njalo kunanzwa kwelanga lezisebenzi ele International Workers Day. Kati yetu asavumira wethu kuba siqhubekele phambili lokhu esisonke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singike ehlukane sihlobo kuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. Lamhlanje leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day loba May Day. Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ECTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zibambane ukuze ziphumelele izwi linye lapho zikhuluma lomqatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe lesiphatho emsebenzini. EleZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezise-Sudan lapho osewuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.